UJohane isahluko sechumi nasikhombisa. UJesu wakhuluma la mazwi, waphakamisela amehlo akhe ezulwini, wathi,
Baba, isikhathi sesifikile, dumisa indodana yakho, ukuze indodana ikudumise wena, ngoba uyinikile amandla phezu kwabantu bonke ukuze ibanike ukuphila okungapheliyo, bonke oyinike bona. Ukuphila okungapheliyo yilokho ukuba bakwazi wena uNkulunkulu wethu ongweqiniso lo Jesu Kristu omthumileyo. Ngikudumisile emhlabeni, ngiwuqedile umsebenzi obunginike wona ukuba ngiwenze. Khathesi ke akungidumise wena Baba, ngaphambi kwakho ngobukhosi enganginabo kanye lawe ungakenziwa umhlaba. Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini onginike bona emhlabeni. Babe ngabakho, wanginika bona, baligcinile ilizwi lakho. Sebesazi ukuthi konke onginike khona kuvela kuwe, ngoba amazwi onginike wona ngibanikile wona, bawamukele. Bayazi isibili ukuthi ngivela kuwe, bakholiwe ukuthi ungithumile wena. Ngiyabakhulekela bona, kangikhulekeli umhlaba kodwa labo onginike bona, ngoba bangabakho, konke okwami kungokwakho, lokwakho kungokwami, ngidunyisiwe kibo. Kangisekho emhlabeni mina, basemhlabeni bona, mina ngiyeza kuwe, Baba ongcwele, balondoloze ebizweni lakho labo onginike bona, ukuze babe munye njengathi simunye. Lapho ngiselabo ngabalondoloza ebizweni lakho, labo onginike bona, ngibalindile, ngakho kibo olahlekileyo, kuphela indodana yokulahlwa, ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengisiza kuwe khathesi, lezi zinto ngizikhuluma emhlabeni ukuba babe lokuthokoza kwami. Kugcwale kimi, ngibanikile ilizwi lakho, umhlaba ubazondile, ngoba bengesibo abomhlaba, njengokuba lami ngingesuye owomhlaba. Kangiceli ukuba ubasuse emhlabeni, kodwa ukuba ubalondoloze komunye. Kabayisibo abomhlaba, njengalokhu lami ngingesuye owomhlaba. Bahlukanise ngeqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. Njengalokhu wangithumela emhlabeni, lami ngibathumela emhlabeni. Ngenxa yabo ngiyazahlukanisela ukuze labo bahlukaniselwe ngeqiniso. Kangiceleli laba bodwa, kodwa lalabo abazakholwa kimi ngelizwi lakho, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukini, lami ngikuwe, ukuba labo babe kithi, ukuze umhlaba ukholwe ukuthi ungithumile wena. Inkazimulo onginike yona ngibanikile bona, ukuze babe munye njengathi simunye, mina ngikibo, lawe ukimi, ukuze bapheleliswe babe munye, ukuba umhlaba wazi ukuthi nguwe ongithumile, lokuthi ubathandile bona njengalokhu ungithandile mina. Baba, ngithanda ukuba labo onginike bona, labo babe kanye lami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami onginike yona, ngoba wangithanda kungakadajulwa umhlaba. Baba olungileyo, umhlaba kawukwazanga, kodwa mina ngikwazile. Lalaba bayazi ukuba ungithumile wena, ngibazisile ibizo lakho, njalo ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kibo, lami ngibe kibo.